Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 13 July 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, liyaqhubeka lisidla ubhedu igciwane le coronavirus eselibulele abanye njalo abantu abedlula amachumi amahlanu 51 ngalanga linye.
Abantu bekhaya sithi thina mabacwaye loludlame bangaphatheki kilo ngoba kusasa asikwazi okuzavuka kwenzakele.
Umongameli wele South Africa mnumzana Cyril Ramaphosa secele uZulu welizwe lakhe ukuthi achiyane lodlakela olulokhe lusiya phambili lapho abantu abagqekeza khona amabhizimusi bethathe iloba yini abakutholayo.
Indlala yangkhona ichiyene labantu abahlala emaphandleni labana abakwanisa ukuthi belime isikhathi idlulu lisina.
Indlala ibikwa isidla ubhedu edolobheni ledethe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kubeka lisidla ubhedu igciwane le coronavirus eselibulele abanye njalo abantu abedlula amachumi amahlanu 51 ngalanga linye. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2661 ababanjwe igciwane le coronavirus kumanani awethulwe izolo ntambama. Iningi lababanjwe leli gciwane 338 ngabemashonaland east kulandele abeHarare abangu 330. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala likhuphukile laya ku 30,332 ngelanga linye, khona bese kuhlatshwa abayinkulungwane eyodwa 1,000 kusiya kubo 2,000 ngelanga kumanani ade esethulwa kumaviki edluleyo. Umongameli wele South Africa mnumzana Cyril Ramaphosa secele uZulu welizwe lakhe ukuthi achiyane lodlakela olulokhe lusiya phambili lapho abantu abagqekeza khona amabhizimusi bathathe iloba yini abakutholayo. Ekhuluma ebusuku izolo uRamaphosa uthe uhulumende wakhe usethumele amabutho lezinye ingatsha zomvikela esabeleni sekaZulu Natal kanye laseGauteng lapho abantu abangene khona emavinkilini aseJabulani Shopping Mall eSoweto. Izolo bathanyela impahla egoqela omabonakude, amafriji, inyama, izigqoko lokunye. Umongameli Ramaphosa uthe sokubotshwe abantu abedlula amakhulu amathathu 323 eGauteng labedlula ikhulu elilengxenye 166 eKwaZulu Natal. Uveze njalo ukuthi udlakela lolu solubangele ukumiswa kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni COVID-19 kwezinye indawo. URamaphosa uqede umbiko wakhe engakhulumanga ngitsho lakanye ibizo likamnumzana Jacob Zuma okuthiwa ukubotshwa kwakhe yisisusa sodlakela lolu. Udlakela lolu luqalwe ngabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma ngeviki edluleyo besithi bafuna akhululwe ejele lapho awavalelwa khona okwenyanga ezilitshumi lanhlanu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo. Yena uxwayise uZulu weZimbabwe oseSouth Africa ukuthi engalokothi aphatheke kulolu dlakela.
Abantu bekhaya sithi thina mabacwaye loludlame bangaphatheki kilo ngoba kusasa asikwazi okuzavuka kwenzakele. Thina esikutshoyo ukuthi hayi siyananzelela kuphela ukuthi abantu bekhaya bangazitholi sebengena phakathi kwale ingxaki kanti lathi seselomlando okuyalungisa ilizwe lethu lakomthwakazi akusizi ukuphatheka kudlame lweSouth Africa thina ngapha abantu bethu besehluleka ukuthi bayelungisa uhlupho olukhona lekomthwakazi lathi saludalelwa yihulumende yezanu PF ihulumende yamashona eyabulala abantu bakithi ngombhuqazwe kanti ngakwelinye icele sisananzelela ukuthi ngesikhathi kubusa ubaba uZuma abantu basekhaya yikho lapho abathole khona amapermit ngithi izincwadi zokuhlala kwele South Africa yebo siyazi abaningi siyasympathize sibili sikhala lo baba uZuma sinanzelela ukuthi akumfanelanga ubaba uZuma ukuthi ebe ngumuntu wabotshwa wahlukunyezwa ngesikhathi se-apartheid kusabusa abamhlophe usezohlukunyezwa futhi sebuyele ejele kathesi ngenxa yokubotshwa nguhulumende womuntu omnyama yena lo uhulumende wayesithi ulwela i-black majority kwele South Africa kanti ngakwelinye icele siyananzelela ukuthi i-ANC leyi elo Cyril Ramaphosa akuseyiyo i-ANC yayizolo i-ANC ethwale nzima kuma-trenches ilwisana lohulumende woncindezelo wabamhlophe abakithi ngakho siyabacwayisa ukuthi hayi abangaphatheki kulolu dlame ngoba siselomsebenzi lathi kumele siye wenza kwelikamthwakazi ukuze ilizwe lethu libuye.
URamaphosa uthi usethumele ibutho lezinye ingatsha zomvikela ezitshiyeneyo ukuyalwisana lodlakela lolu. Ngokubona kwenu lungaqedwa njani?
Ubaba uJacob Zuma kakhululwe. Sizananzelela ukuthi okunye okufelwa ngubaba uJacob Zuma yiblack empowerment owayenza kuzizalwane zeSouth Africa. Mhlawumbe okungajabulelwa ngubaba uCyril Ramaphosa labamhlophe ngoba sinanzelela ukuthi umnotho waseSouth Africa usaphethelwa ngabamhlophe abaqhubeka mhlawumbe bencindezela abantu baseSouth Africa bamnyama. So konke lokhu thina nxa sikubhekile sibone ngani kupolitically more than kulokuthi ubaba uZuma uyehluleke ukulandela umthetho wokuthi kumele aye kuma phambi kwenkantolo kumbe phambi kwekhomishini kababa uZondo.
Umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwele South Africa. Untungameli uphinde waxoxa njalo lonobhala jikelele webandla le The Patriotic Front umnumzana Andrew Nyathi laye ose South Africa.
Udlame kungakhathalekile ukuthi lwenziwa ngubani kubani ayisiyonto emukelekileyo. Udlame kalufuneki abantu bachisa izimota yonke lento sha abantu ngamatshe kuyadutshulwa kwenziwa yonke lento engavumelekanga singabantu. Kodwa ke I think emfuna ukuthi ngikutsho ukuthi kuyadingeka ukuthi labo abakhokhelayo labo bazinuke amakhwapha. Umuntu omdala ole minyaka ephose ibe amachumi angu 8 almost 8 years abe nguye umuntu elimsejele lichone ngubona kwami mbona ngathi noma bathatha leso sinqumo kodwa ke wamele besikhangelisise ukuthi singenzi njalo ngoba abantu baza bamba lesi sinqumo basisebenzise okumba abantu babamba lesi sinqumo bese besisebenzisa ukona
kumele lulungisiswe njani lolu daba ngokubona kwakho?
Laba abakhokhela abahlale phansi bakhulumisane ngesiphangiphangi balungise lelu daba balukhangelisise balulungise. Thina asiyingeni indaba yabo kodwa ke masinje lathi isisihlukumeza lathi sisifaka phakathi ngoba mase kutshisiwe imoto ohamba ngayo usemsebenzini lapho osebenza khona yonke into isonakele asakwanisi ukuthi senze asakhona ukuthi senze umsebenzi lo oyiwona esawulanda lapha eSouth Africa. Siyacela abakhokheli kabahlale phansi kulungiswe lindaba bayikhulume bayilungise kuhle. Into elungisekayo ukuthi nje abantu baba lamakhanda aqinileyo ukuthi hayi mina ngumlida njengomkhokheli amvumi lokho nisona mina mfundisiwe mina ngiligqetha mfundisiwe engakwenzi njalo. Siyacela abahlale phansi bakhulumisane kulungiswe into le ngoba into elungisekayo kunokuthi kube kulwiwa kube kusenziwa udlame kube kutshisa izinto kube kubulawa abantu kube kudutshulwa abantu. Siyacela.
Umnumzana Andrew Nyathi ngunobhala jikelele webandla le-The Patriotic Front ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa.
Yebo 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 mthakazo muhle siyalinqosa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 pm namhla siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe COVID-19 elizweni lapho inani lababulawa yilolu bhubhane selidlalela kumachumi aphezulu kwamahlanu ngelanga sikhangela njalo udaba lokukhuphuka kwenani labatsha abazithweleyo elizweni lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende ethi abasakhulayo abangaphansi kweminyaka elithu milas 2 16 akumelanga baphiwe imithi yokuvimba ukuzithwala ama contraceptives ngaphandle kokuba bethole imvumo yomzali silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lelami u Mike ngo 8 ntambama
indlala ibikwa isibusibanga esibi edolobheni ledede esigabeni semathepeleland north leli dolobho lilodubo olwehlukene lezinye indawo ngoba iningi labantu lihlala imizini yesintu kodwa baphathwa njengabantu abasedolobheni sixoxe lo councilor waleli dolobho umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okuningi ngalolu daba
indlala esigabeni sami ikhona indlala enkulu kakhulu isizathu ngesokuthi idethe indawo esingathi lidorobha elincane ngesingizi ababiza besithi iperiurban so indlala yangkhona ichiyene labantu abahlala emaphandleni labana abakwanisa ukuthi belime isikhathi izulu lisina izulu lana sibili but abala ndawo yokuthi singathi bayalima yikho ubona indlala ibakhathaza Christ silabantu abaluphele wona labana abancedwa le social welfare so okwakathesi ukucela nje ukuthi inqabe ngakwanisa ukuthi bephangise ukubuya lohlelo lobulana olokuncedisa abantu abadala labanye ababizwa lesingisi ukuthi ngama-vulnerable kungaphathisa sibi
kungakubangelwa yini njengoba izulu likhanya linile kakhulu endaweni eziningi khona ngapha linanga na
izulu lana eliningi sibili Christ bathi idethe lidoroba abalandawo yokulima indlala ivangelwa lokuthi abantu abalamsebenzi abalutshwani kade besebenza ngenxa ye-COVID yona leyi abasela ndlela ekudinga ukudla i-lockdown leyi khona lezi nsuku abantu bayazama ukuthi bayenze bekuyenza okwesikhathi esilutshwani from 8 to 3:30 uyabona ukuthi ubunzima wangona bungakanani so hayi indlala sibili ikhathazile endaweni yami edethe and ngiyacela kakhulu abantu be-social welfare kumbe abanye bengabe bekwanisa ukuthi bephathise endaweni zokusiza abantu lohlupho lwendlala
zona inhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla aziphathise na
inhlelo eziphathisayo ngokudla ziyaphathisa but bale sikhathi lapho bavula khona isikhathi sangona sokuthi sebeqalisile iprogram yokunika abantu ukudla but inkinga ekhona ngeyokuthi bayebekhangele indawo zemaphandleni kakhulu bengananzi indawo ezinjengede ukuthi lokuswelakala kwemisebenzi lokuswelakala kwemali bayebengayenelisi ukuthi bathole ukudla and njalo unanzelela ukuthi kulabantu abagugekileyo and kulabanye abalobulima lobuyana okokuthi bayebefuna zona lezi nhlanganiso ezinceda abantu but inkinga ekhona yokuthi bayakhangela nje bayaphonku across the board akula ndaba ukuthi usendaweni enjani idethe iyarelya kakhulu le-tourism manje i-tourism okwakathesi i-down kakhulu ama-companies ayeqatshile abantu a-retrench abantu abaningi kakhulu abantu abaningi bazihlalele khonapho bayiyo kade bebizwa lesingisi ukuthi ama-breadwinners angkona so ubunzima endaweni yami bukhulu kakhulu ngiyabe lokho ngiphinda njalo ukuthi hhayi ngiyacela uhulumende ngamanye ama-non-government organizations ukuthi ephathise ukuthi sithole ukuthi isigaba sami sisizakale kuhlupha lona lolu olwendlala ngifuna ukuthi nxa ukuthi kungayenzakala bebone ukuthi kungayenziwa masinya ngenxa yokuthi izinto lezi heyi angikwazi ukuthi sesilobunzima even ukuhlangana labadala because bathwele nzima le ndlala sonke sithwele nzima hhayi
umnumzana Stanley Torima ngukhansila wedolobho ledede ubexoxa icingweni le Studio 7 ekhona le eDede.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz short wave.
Ukumanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulodokotela weHarare obotshiweyo uTinovinga Mhlanga ngoba wabamba izitho zomunye umama owayezithwele, wambamba kunye lamabele akhe esithi uyamelapha. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa abophe abantu abafika phose inkulungwane ezithoba minembili 800 ngempela sonto ngokwephula imigoqo ye-COVID-19. Leli phephandaba lithi abanye ngababuthwe besemashabhini benatha utshwala, kuthi abanye ngabakade bezulazula bengagqokanga amamaski.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo!
Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani balaleli beStudio 7 kanye nabasakazi bonke beStudio 7. Bakithi siyabonga izindaba ezinhle elisiphathisela zona. Kulalapha abakhuluma khona ngokunikezwa isicoco sokuba liqhawe. Lizonanzelela ukuthi wonke umuntu owaphatheka kumbuqazo wegrawundi izano imbona eliqhawe ngoba yakumelela. Kwaba yimpumelelo kuzano okwayenziwa igrawundi. Yikho bazohlala bebafaka ezinamaqhawe. Amaqhawe ayemvelo ayiwona asebenzayo asebenzelayo ngobuhle leso sigaba sobuqhawe. Bakhona bayayaziwa lanxa izano ingazashiye emuntu, lanxa izifake abangakumaqhawe, amaqhawe ayaziwa. Yikho akusimangazi konke lokho. Kuzolandela lapho kusokuthiwa khona okay, umkhulu wezano sesithi abantu abancedisayo kuempini laba basondele bezothola. Kambe ngumbani umuntu ongancedisanga empini? Wonke umuntu wancedisa empini. Sobona sebekubonile ukuthi babona ukuthi abantu bonke bancedisa empini kodwa alukho zuzu abaluzuzayo ngokuthi kulozibuse. Abantu baloko bengekho kuzibuse, so sebezama ukuthi bethi bayabanceda abaphathekayo. Ngani bayazi ukuthi abantu banozibuse, imfundo ikhona yamahala le abantu babeyilwela, igovernment yona le zano ayitshontshi imali, imali ezisetshenziswa imali ezelizwe ngani ziye ebantwini. Ngani ayikusho konke lokhu ukuthi abantu abasondele? Ikusho ngoba iyazi ukuthi kudali batshontshela abantu abatholanga lutho basebenzela izwe. So sizama ukungathi iyabanceda, iyabancenga. Akukho konke lokho. Ayihlale nje izano iyekele konke lokho ekwenzayo abantu bazikhululekele. Yiwo umbuso abantu abafunayo abawulwelayo.
Sanibonani lonke one Studio 7. Ayihlayizwa impiko yenu. Njalo siyabonga ukusebenza kwenu. Lomphakathi kucacile sikakhulu. Le mbono yonke yabantu nje yabalaleli bonke abeZimbabwe bengaphandle kwelizwe jikelele ibalulekile kakhulu noma iphambana ngombono, kodwa hayi abantu abazama ukulwisana ukuthi ngwani ilizwe lingakhululeka libe kahle thole ukuhlalisana lokusebenzana. But umuntu okuphambukayo la kuphakathi kwabantu bonke umnumzana ubaba uGawule. Into ekhuluma ubaba uGawule iphambana lembono yabantu bonke. So laye kusazomthola khona lokho nje bethu abantu befanele ukuthi begeziswe bebotshwe ngokuphula umsiqondiso zomthetho. Yena uphezu kwazo ukuphula izicondiso zomthetho. Why yena engabotshwa? Why ubaba wakho uMnankagu wabulala abantu bengabotshwa? So la sokuseduzana ukuthi kumthole. Angeke kube iminyaka emingaki kungamtholanga. Sizomthola la esekulile, la esezingeni lokukhula ebesebotshwa laye. Ngibona ukuthi wena uzavuma ukuthi umuntu engeniswe ejele kulile na. Ibethi abantu abakhula umthetho befanele bebotshwe noba kabo akukhethelekile ukuthi ngakanani. Naye into eyenza ukuthi lokhu iphephe loMnankagu ngoba basesekuzana. Kodwa mhlawumbe izama iphelela umphako. Angene nje wonke laba bantu kade bephula umthetho. umthetho bephambanisa abantu behlukuluza abantu beyenza abantu izinto ezimbi nje izigqidla elidlala yini buqa ilizwe konke nje ofanelekileyo lezi mali zabantu bethathe emabhenki thezi ilizwe liyapungayila lisela mala lilana kukhanya ukuthi ibondoro i-biret checki or kuyini yinto nje eyize ungala mali tho so kusezoqondana laye ke umr bligabule usozolibona ijele ukuthi into enjani uzongena laphana esikrobi siyabonga
salibonani salibonani mthwakazi omuhle ngiyabingelela kubasakazi bami abathandekayo nabalaleli abathandekayo okhulumayo ngokamaphosa umntwana endaweni yasecrossroad kobango eplumtree kwesikabhango isigodi engumzukulwana kabhango hawu bantu bakithi lafizwe lethu lafizwe lakamthwakazi asibathandazeleni abaholi banalaba ukuthi ngelinye ilanga bavuke bakubone kokulungile ukuthi basiphathe njengabahlali bezimbabwe njengabantwana basezimbabwe nathi sinalilungelo lentokozo lokujabula ezweni lethu noma nje sekunabanye abakithi abakomthwakazi asebasiqhendukele ugawule hawu uyakhuluma insuku nensuku bamfaka njalo ugawule ethi abantu bemathebeleni kabafe engenakho akusolayo ngohulumeni ethi yonke into iright ayikho into ayisolayo ngohulumeni nekugrawundi akayisoli nokuphathwa kwabantu behluphekayo ngodlakela akakusoli uthi uhulumeni uright usuka namhlanje ukhuluma ngezwe leSouth Africa abheke umakhelwana kathi uZuma uright ebojiwe yizo izinqumo ezifunekayo zonalezo zokuthi umuntu mayenze kabi afakwe ejele engakakhulumi ngeza kubo okucatsha khona abantu okubulawa khona abantu kungabi indaba zalutho awu awu ngiyazisa ngogawuli awu ngiyafisa ukuthi alube imessage naleyi noma irecording naleyi lithumele direct kuyugawuli ukuthi awu sonani gawuli wasithengisa kangaka
salibonani salibonani bakasakazi bakastudio 7 lonke elizikhipha ngesindebele likhona ngapho emelika siyawubonga uya kakhulu umsebenzi elisenzela wona uyancomeka njalo usisi umandlovu uyakhuluma lapha nyamuzwa ngendaba yokuya enyangeni loku ukuthi kuthiwa khona abantu kulondoda olesilulu sakhe ezihambisa abantu enyangeni ukuyavakasha enyangeni mandlo ukhuluma ngemva kwendaba sikhuluma so mhlawumbe sokuyindeyiphi khonale enyangeni kudala befikile inzalo kambuyane handa le kudala behambe bafika khonale ukhuluma ngemva kwendaba dala befikile amashona khona
bonani salibonani studio 7 ngiyavuka lami ngajabula amakubalo yami odethe leyi owami umbuza uthi kumbuze lo ndoda othiwa ngugawule lo othi kurayir uzume boche yini bengalingake layo ebuze kahle ukuthi uyavuma yini ukuthi omnangakho beboche ngoba babulala abantu esikhathi sekugrawul ngicela limbuze leyolike limbuze ngoba wena uyavuma ukuthi uzume boche uthini ma kungabe sokungabe sokuthiwa kubotshwa omnangakho bona ngoba bathinteka kugrawund siza ukuthi yena uzaqamba amanga ethini ngoba uhlale vele edefend into ezingacaciwe kathi ugawule lo mhlobana kathi vele kulo muntu osindebele ontwaka kugawule bana ngumntu uyisedishona liphele engqondo ezisoa
salibonani salibonani basakazi bakasidio 7 lani balaleli ngiyalibingelela ngidilinjane egamali enkosi yethu jesu ngitasephile nale icovid izodlula bakithi mna ngile nkinga lapha isikulufizi sesiyangaya bakithi hhayi isiyangaya isikulufizi siyadura kakhulu o-ecdo bhadala 200 rand isiyangaya ayithatha amabhondi isebenzisa amarandi kuphela kanti sise-south africa yini okuthiwa ayithatha imali esebenza elizweni ithatha imali yakwamanye amazwe imali yangaphandle 200 rand umntwana hhayi isiyangaya isikulufizi siyadura bakithi abeke imbuzelenu umphathi isikole utarireyo ukuthi kanti uyithatha aphi ukuthi imvume yokuthi ubhadalisa isikulufizi ngamarandi kuphela akasebenzisi imali yasezimbabwe ufuna ukuthi kusebenzisa imali yase-south africa 200 rand umntwana eprimary hayi siyadula kakhulu school fees ngajabula ama-audio yami ngabala la ayizo utarireyo ngiyabonga
linjani lonke asaza studio 7 imthanda ubingelela uChris Gande mbingelele tungameli Nkomo mbingelele uGibbs Dube mbingelele president lapha umqondisi moyo mbingelele sizwe sonke samthokazi jikelele ngithanda ukukuthi amagama laba ayefika kubaba uGawule ukuthi yena uGawule uthini ngobaba wakhe umnangagwa angithi uGawule uthi right uzuma abosho yena uGawule uthini ngobaba wakhe umnangagwa umnangagwa waqeda amandebele onke dunge AK47 wathanyela etsholotsho lapho kusuka khona uGawule wathanyela umnangagwa Gasagwa, uthini yena ubaba uGawule ngobana lo malume akhuthiwe ngabaqeda amaNdebele ubachaba bhuqa babhuqa amaNdebele amanye amaNdebele asengodini abanye asezimbalwini amanye khabonakala amaNdebele yena to right Zuma afele ejele mina ubani Zuma mboni iqala lakhe uZuma walwela inkululeko after sethola inkululeko uZuma akazange wajikela omnye imhlobo wawudla wawuqeda walwela inkululeko uZuma kwaba lokuthula eSouth Africa nanku lamanje lapha eSouth Africa umkhono muhamba kahle since bethethe independent yena uGawule uma esithi uZuma afele ejele uthini ngobabakhe uMnangagwa uMnangagwa phela wabhuqa wabhuqa amaNdebele nge-AK-47 lo malume akhuthiwe nganyabonga basazwe Studio 7 ngokuhlala mina naseSouth Africa igama lami ngubheka impilo nyathi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus selisiya liqansa kwezinye izigaba zelemelika lanxa kungayisiso sigqubu esike sabonakala ekuqaleni komnyaka. Abezempilakahle bathi lokhu kungaba kubangelwa ngumkhakha wegciwane othiwa yi-Delta owenelisa ukufuhla emzimbeni lanxa umuntu ezivikele ngokuhlatshwa amajekiseni womabili awe-COVID-19. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo Mr. Gande, igciwane kule indawo eWashington State likhona, ufikile yena lo uthiwa nguDelta. Njalo siyezwa imbiko emncane yokuthi abantu abebengahlatshwanga yibo ebathathayo kumbe yibo abagulayo. Kodwa ke ngoyeka kwezinto abantu beWashington State abaningi bahlatshwa ngesikhathi kumele uhlatshwe. Kwabakhona bona labo abanye abangazange bakhathalele bathakazelele ukuhlatshwa. Igciwane likhona but alikhulunywa ngalo kangako ngoba inamba zangkhona isizolezana ezimangalisayo kakhulu ukuthi lizwe njengakuqala lokhwana ukuthi abantu babesifa ngenani eliphezulu. Hayi kuthuli nje. Abantu balungiselela ukubuyela emsebenzini. Ngisitsho nje namhla belilanga lokuqala uthi amabandla bahambe bayekhonza benelisa ukuhlabela bendawonye kuyela social distancing njalo kungela ama-mask.
Belokhu behlatshwa na ijekiseni ye-COVID-19 abantu ngobuningi.
Izindawo zokuhlatshwa zilowo zikhona. Dabantu uyamenyezela ukuthi abantu abangahlabanga babuye bazehlaba. So ungakhangela ama-farmers amaningi lapho kwakumele ukuthi umuntu wenze appointment siyahlaba. Kumbe izindawo zokuhlatshelwa kuthiwa akusadingakali ukuthi wenze appointment. So ungamhamba nje lokhana kuthiwa i-walk-in nxa uyazi indawo yokuhlaba ukuthi uhlatshwe. Siye sabona futhi izigaba kumbe ngingathi abantu ngokuqoqana ngokuthi bavela ngapi ama-association. Lokhu ngeke ngabona i-Zambian Association la I think ibila ma-vaccines ayo bebizela abantu babuthi babuye bezehlaba. Bebapha njalo umvuzo wokuthi nxa kade ungazange uhlaba ungabe uzohlaba kumbe uzaphiwa i-$50. Abantu balokhu behlaba but awusozubona amalayini okuthi uthwala phana kulayinela abantu abahlaba i-COVID. Ngoba abantu abangahlabanga sebevunyelwe ukuphonga ukungena nje lapho kwathiwa kule injection ye-COVID ekuhlatshwa khona abahlatshwa.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle e-Washington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Liyaqhubeka lisidla ubhedu igciwane le-coronavirus eselibulele abanye njalo abantu abedlula 51 ngalanga linye.
umongameli wele South Africa mnumzana Cyril Ramaphosa secele uZulu welizwe lakhe ukuthi achiyane lodlakela olulokhu lusiya phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.